ukuthi wonke ababalisi bonke kusasa kumele bayabambane bayenze igospel le. Because thina sifuna ukuthi sikhulumisane labanye bethu ku-Apex Council ukuthi bashiyane lama-plans ukuthi bafuna ukuyenza ama-demonstrations bebodwa. Sifuna ukuthi sibambane si-address ama-issues lawa sisonke.
Kahle kahle likhala ngani, kuyini elifuna kulungisiswa?
Ama-bonuses ukuthi uhulumende dasinikanga ama-desk ukuthi ama-bonuses yethu aka-2015 sizanikwa nini. Then secondly, kulokhu issue yama-deductions ye-pension futhi bona badidaka izimali lezi bengakhulumisanga kahle. So-ke kumele sikhulumisane, then sibonisane ukuthi uyayenza yini ukuthi athathe imali lezi futhi imali esiyiholayo ayikwani. Then thirdly, kule issue yama-conditions of service ukuthi kathesi ababalisi kumele babuyele even baku-holiday bayabuyela ezikolo ukuthi bayesayina ama-pension. But singakhangela i-deployment, umuntu uyambona esebenzela komtari ngale yena evela echolotho kumbe wemtari uyasebenzela echolotho. So kumele abuyele during the holidays uyasayina i-pension. Lokunye kule ishu yama-new curriculum eyibuyayo akula i-consultation yayenziwayo because kukhona okuningi ukuthi sifuna ukuthi sikulungisise ku-curriculum yale. So kulama-issues amaningizile.
Kudaba lweholo lapha, umbalisi othola imali ephansi okwamanje uholiswa malini njalo lifuna aholiswe malini?
Savumelana ukuthi umbalisi uhola imali ephansi kumele ahole imali ephezulu kwe-poverty bottom line. Kathesi poverty bottom line iphezulu kwe-$600 kodwa ababalisi laba wahola imali ephansi kwe-$300 so imali esiholayo ayikwani.